Lonyaka kulabatha abavela eZimbabwe abangamachumi amane abaphatheka kulolu hlelo uDokotela Dalton Dube osebenza esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals osekolitshini leUniversity of Delaware uthi ufunda okuphathelane lezobukhokheli.
Sizafunda ngokuthi ama-citizens awe-USA ashepa njani i-history yawo, yakha njani ilizwe elikhulu njenge-United States, njalo a-affecta njani ukuthi indawo yabo ibe yindawo engcono. Sizahlangana labanye aba-engaged ku-leadership kundawo yonale Delaware.
Olwela amalungelo oluntu ePlumtree eMatabeleland South njalo efunda University of Maryland phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship uNtando Sibanda uthi ukhangelele ukubumba ubudlelwano obuhle labanye abavela kwamanye amazwe.
Khangelele ukuthi ama-partnerships wonke engizawenza, ama-youth wonke akhona avela emazweni ayehlukeneyo aye-Africa, ngikhangelele labanye inkokheli kumbe abanye sahlangana labo abalama NGO abo abalama business abo kumbe abasebenza umsebenzi onjengowami, ukuba sisifome ama partnerships azancedisa ukuthi ma iMandela Washington Fellowship noma isiphelile siqhubeke sisebenza kube le sustainability entweni esiyenzayo.
Owaphatheka kulolu hlelo nyakenye unkosikazi Phindile Gosha uthi lolu hlelo lwamphathisa kakhulu.
Engabuyela lakho ekhaya kwangincedisa noma sengisekhaya, kwaba ibudlelwane labantu engangihambe labo eMandela Washington Fellowship abavela eZimbabwe labavela kwamanye amazwe lengababona ezweni laseMelika. Njalo ubudlelwane lobo bangivulela ama-opportunities amaningi okusebenzisana labantu ukuthi umsebenzi wami uqhubekele phambili.
UDokotela Dube ukhuthaza abanye abatsha ukuthi labo bengazikhangeleli phansi njalo basebenze nzima ukuze bethole amathuba afana lala.
Bephuphe becabanga izinto ezinkulu, ngesikhiwa kuthiwa dream big, which means ukuthi bebe le confidence yonke into emhlabeni iyakwanisa ukuyenza as long as ifaka i-effort njalo ukhuluma labantu abaku-direction yona leyo ofuna ukuya kiyo. Abaqinisele, abaparticipate esikole, beparticipate kuma-sports, benceda ukuthi ama-communities abo ebendawo ezingcono.
Uhlelo lweMandela Washington Fellowship Young African Leaders lwasungula ngwaye ngomongameli weMelika uMnumzana Barack Obama ngomnyaka ka-2014 ngenhloso yokwabela ulwazi abatsha abadabuka kuzwekazi le-Afrika. Kuminyaka elitshumi edluleyo uhlelo lolu seluphathise abatsha abazinkulungwane eziyisithupha lengxenye i-6500 abadabuka emazweni angamatshumi amane lasitshiyagalolunye. Ngemva kokuzofunda eMelika okwamaviki ayisithupha, abatsha bayathola njalo amathuba okusebenzela ndawonye leziphathamandla labo somabhizimusi beMelika phakathi kokunye. Ngimele iStudio 7 eWashington DC, nginguTabo Kancube.